Udaba lomdlengo labantwana lwandile kakhulukazi kulalokhu sikubonayo esikubona kulutshwane kakhulu. Kungani ngisho njalo? Ngoba thina njengenhlangano seyehova senelisile ukuthi khona siyenze iquestionnaire adibuza ngo-2020 ukuthi abantwana lockdown eyiphathe kanjani. Abantwana bathe bahlangana lobuhlukunyezwa kwamacansini kakhulu ngesikhathi elockdown ezimbini kuhlobo nakumakhelwane nakumasikadi groups laba abasada khona bevota kuba la bantu abadala ababa-offa izindlu besethi nabakadlengulawo mamastadi groups nalawo. So esikubonayo singathi yikwengula kwalokhu ucwaningo esilenzileyo njengehoze esisengisa ukuthi khona abantwana bayahlukunyezwa kakhulu kaze ngokwamacansini. Ngoba isikhathi esiningi abantu baqeda isikhathi ngenxa yohlupho ongamukisho kwezomnotho. Abazali bayasabalala bayedinga ukudla bayedinga indlela zokusiphisa nesikhathi abantwana basala bebodwa. Kubesika lodubo lamanzi. Udubo lamanzi kukhangela ukuthi abantwana abangamantombazane bayahlukunyezwa kakhulu ecansini khona pho nxa befuna ukuthethela ama-favors okuthola amanzi. Into ekwenza abantwana bahlukumezeka kakhulu kobulawayo bengaphandeni lapho babekhala ngisempingo ukuthi khona sebehlala bebodwa emakhaya. Abazali bahamba bayeseketa bayengathi ngathi zama ukudinga imali. So abantwabethu bakhesi basengozini baya-expose kakhulu kwindaba zokuhlukumeza kwamacansini.
Abadlwenguli, ngokwazi kwenu Mahlangu kumbe ngokuzwa kwenu ikakhulu kuphenyo othi lalwenza, abadlwenguli laba izihlobo kumbe ngabantu nje?
Abadlwenguli kakhulukazi singathi ngocwaningo salenza lakhe athole ukuthi khona about 65% abantwana babesibadlwengulwa ngkhaya ngabantu abahlobane nabo. Then another 25% babekhuluma ngokuthi lapho abakhakhona amanzi abathunywa khona ezitolo besiyalanela empuphu kumbe ngaphingaphi lokho okuhlangana khona umphakathi kwakuhlangana khona nokudlwengula lokho. Then another 5% yakhuluma nje ukuthi hhayi ngomakhelwane khonapha esigabeni nje kuyathi iyatholakala but iningi langikhona into enzakala ngekhaya ngoba omama bayathika bakakhulukazi behambe besiyadinga ukuthi bayathengisa basebayele kwenzekale lokho nalokho. Lokunye futhi esanyanzelelayo kwaba about 3% yakhuluma ngokuthi khona nxa kuleyo mfa ngekhaya kho badlwengulwa khona sikhangele sokuthi sikhala kusela mntu ekhangele ukuthi abantwana bena kube leyo mfa. Sengithiwa mina sengithwala ikhona sami sengihamba sengishiya abantwana bebodwa ngithuba lokudlwengula khona lokho.